Ngemva kweminyaka emibili uhulumende kaMnumzana Robert Mugabe esuswe embusweni libutho, umnotho welizwe usufike kusibanga esingakaze sibonakale. Intengo yempahla iqonga mihla ngemihla, amanzi lamagetsi esetholakala kanye kumbe kabili ngeviki, imisebenzi isililihlo lentwala ngokungabonakali. Umongameli Emmerson Mnangagwa wathi ethatha intambo zombuso ngomnyaka ka-2017 wathembisa ukuthi uhulumende wakhe usevule amasango kulabo abafuna ukuzosungula amabhizimusi bevela kwamanye amazwe, kodwa amazwe angentshonalanga amanengi wona avala amasango esithi uhulumende wephula amalungelo kaZulu. Kodwa abasekeli bebandla leZANU-PF bathi uMnangagwa kaphiwe ithuba ngoba wathatha intambo zombuso, umnotho usuvele ubhacalele. Omunye wabatsho njalo ngumsekeli kamphathi intambo wezembiko lobungcitshiba lezinsuku uMnumzana Dingumuzi Phuthi. Siqale ngokumbuza ukuthi abakhala ngobunzima bempilo balezizathu na.
Engingakutsho ukuthi ngabaqambi manga abantu ukuthi kube lobuhlunganyana obube khona kwezomkonomi. Kodwa ngiphinde njalo ngiphenduke ngithi ye kwakuvele kukhangelelwe ukuthi kuzaba njalo, ngoba ngithi bekuyikulungisisa izinto ebezonakele. Ekuqaliseni kuyavunyelwana ukuthi izinto zalapha eZimbabwe zase ziwonakele okokuthi kwakuthatha iminyaka eminingi ukuthi zilungiswe. Ngakho-ke ubuhlungu lobekade sihamba kubo yibuhlungu bokulungisa izinto ekade zonakele. Abantu besebegcwele ngobusela, abantu besebegcwele ngokungathembeki, izisebenzi besezigcwele ngobuvila, abantu besebevukela ukwenza amadili kungela misebenzi ebambekayo. Ngakho-ke sesiqala-ke ukuzwa, ikakhulu njengalokho okwenzakale kathesi, ukuzwa ibhajethi ipresentwa ikhuluma ngendleko zabantu, ikhuluma ngokuqhathwa kwabasha, ikhuluma ngezinto esileminyaka singazazi singaziboni.
Kodwa osakhulayo oyisiphathamandla sebandla le-MDC uMnumzana Gift Ostalos Siziba uthi iminyaka emibili edluleyo itshengisa ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe.
Kwezomkhonomi into esiyibonayo kubana-ke iminyaka emibili edlulileyo sike laleyo abayithi ngesilungu i-macroeconomic instability, okutsho khona ukubana ke umkhonomi wethu izinto ezincane umkhonomi ezihambisa umkhonomi azimanga kuhle. Yikho sibona intengo zikhwela, yiyo into yokuqala kumkhonomi. Intengo sezikhwela okuyikho kokuqala. Okwesibili, umkhonomi esikubone kweminyaka ethu edluleyo kusukela kuNovember 2017 kuze kufike namuhla yikubana-ke imali iluza-ke ivalu yayo. Ngesikhathi sikamgabe singatasiyenzadona kathesi singwankuluma lawo nje kufunakala amabhondi ayi-16. Okwesithathu kwendaba yomkhonomi esibonayo ukuya phambili kokuswelakala kwemisebenzi, okuyiyo-ke into eyenza ukuthi umkhonomi uye phambili, ukuswelakala kwemisebenzi nokuvala kwama-indasi.
Umlobi osakhulayo uMnumzana Owen Mothobi Moyo uthi kuningi ukutshengisa ukuba uhulumende okhona angaze aphiwe eminye iminyaka eminingi angeke avuselele umnotho welizwe.
Nxa sikhangele umnotho welizwe sikhangela iminyaka le emibili edlulileyo, sizakhangela thina sithi thina okwenzakalayo eZimbabwe yikuthi umnotho welizwe ubulawa yikuthi iZimbabwe is theoretically a democratic state but practically a military oligarchy. So thina we are suffering njengabantu nesizathu sokuba into eyenzakalayo ukuthi i-military oligarchy is looking in ama-funds.
Uhulumende uthi imizamo yakhe yokuvuselela umnotho iyasebenza, osekubangele ukuthi ayekethise isikhathi sokubopha amabhanti i-austerity ngesilungu. Kodwa uZulu uthi akula ngitsho ukutshengisa lokhu.